Umsekeli kaSibalukhulu ebhanga lesizwe uDr Jasmine Speaker uthi ibhanga lesizwe lile mali engangezigidi phose ezingamakhulu amane zamadola $381 million yokubolekisa uZulu ofuna ukusungula amabhizimusi. Izigidi ezilithumi lanhlanu yaleyi mali kumele iphiwe abesifazana abafuna ukusungula loba ukuthuthukisa amabhizimusi abo, kodwa iningi labomama kulo mhlubulo lithi amabhanga amaningi afuna izinto eziningi andubana bakwelediswe okudala ukuthi bagcine besehluleka ukuzithola. Bekhuluma edolobheni leGwanda ekusungulweni kwezifundo zamabhizimusi ezigoqela uhlangothi lwebhanga lesizwe olwe-Homelink, omama bacele uDr Chipika ukuthi ayenze kube lula ukuthi omama bathole imali yokweboleka. UNkosazana Sthembinkosi Nyathi, omunye wabomama osanda kusungula ibhizimusi, uthi kunzima ukufinyelela lezi mali.
Amaloni ayakhulunywa ukuthi akhona e-Reserve Bank, but nxa usufuna ukuyithola the actual loan, i-process yangkhona iyadina, so such that ugcina u-give up along the process. It's not easy for women to access. And okuningi ukuthi kumele uye Harare.
Omunye ovumelane laye ngunkosazana Lungile Masuku othi ngempela kulula kwabesifazana ukufinyelela ukweboleka lezi mali.
Ungakhangela kafuneka collateral security, into ezinjalo, so kuyenza kube nzima vele njengabomama. Ngabomama abala ama-properties vele ayabe sebizweni la. So ngibona ngani yi-challenge ezaba khona. Of course bangaze basifundise bathini, kodwa nxa kungela maloni esizathola
uDr Chipika uthi bazaxoxisana labamabhanga ukuze kube lula ukuthola lezi zimali, njalo ukhuthaze omama bezansi yamaNdebeleni ukuthi basukumele phezulu.
Yes, we are aware of those problems. It's a new program.
Indube elibhekane lazo ekutheleni lezi mali siyazazi. Lolu luhlelo olutsha sizaqhubekela phambili sixoxisana ngalapho okulohlupho ukuze iloba ngubani ayitholele imali. Omama beGwanda, lithuba lethu leli, singakhuthala singasweli umuntu, asisukumeni phezulu sikuqedeni ubuyanga.
UNkosazana Duduzile Masilela, omunye ophatheke kulezi zifundo zamabhizimusi, uthi ulethemba lokuthi lolu hlelo alusoze lwaba yize njengezinye inhlelo zikahulumende.
Lapha engani ngile nsolo khona, sijayele kuwezwa vele amafigazi ngoba figazi ahlezi khona ku-government, but when it comes to ground, imali yakhona asiyiboni.
Ngaphandle kwemali zabomama, kule mali ezizabolekwa abakumsebenzi wokwemba igolide, abaphila lobugoga, abatsha, abathenga impahla bethengisa, abalimayo kanye labafundi abangenelisi ukubhadalela indleko yokufunda emakolitini. Labo abafuna ukuboleka lezi mali bakhuthazwa ukuba bahambe emahofisini awe-Homelink aseduzane labo. Omama bafika ekhulu baqala izifundo zamabhizimusi zeviki yonke eziqhutshwa ngabaqeqeshi bekolitini eleHarare Institute of Technology, njalo lezi zifundo zizaqhubekela phambili kusiyafika umgqibelo kuthi labo abaphumeleleyo baphiwe izicoco. Ngingu-Albert Ncube, oyendaba ze-Studio 7 eMajawondeni, eGwanda.